eNdebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngensonto mhlaka 9 kuNtulikazi 2017, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bebhalisele ukuvota luqhubeka kuhle.
Kodwa-ke sesikunanzelela ukuthi iningi labantu batholakala ngasemakhaya ikakhulu kwele Mashonaland lapho esesingenile endaweni ezijiyeneyo ikakhulu lezo ndawo ebesizolo sikwazi ukuthi kakuqhunywa indawo zezandla.
Ukuswelakala kwemali elizweni kuqhubekela phambili iningi lisithi ama-bond notes lawo awatholakali.
Nxa ungelambali ukuvota ungazi uwoda sithombito lwayi-oda ngale kwe-South Africa. Abantu kuze bakuthengele bayakuthengela ngani njengelamali ukuthi uthenge sikasiwayikapho isenzani uyawufuna imali eti layo ukuthi lawo usuka lapho uthenga uwoda okunye ukuthengisa nawe uphile lemmuli yakho.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Abantu abaningi bathi abafundisi bafuna imali zethu. Hhayi, ayisikho lokho. Ngoba ungakhangela ukuthi uNkulunkulu yabe ethe letho kwethumi kuphela phakathi kwenkalakatha zemali oyabe ulazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bayibhalisela ukuvota luqhubeka kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Love Momoyo.
Uhlelo lwethu luqhubeka ngendlela esifundiseka ngayo. Ngendlela yokuthi ngikhuluma nje amalunga enhlanganiso yezikhundla ezijiyeneyo ngama-province ngama-districts ngokutshiyana kwawo basebenza labalandeli bethu kuziqinti kuma-ward lapho esivuselela khona inhlanganiso njalo sikhangela ukuthi inhlanganiso yethu ime kanjani, isebenza okungakanani. Siphinde njalo sisebenzise ithuba lelo ukuthi siqoqe abantu abatsha abafisa ukuthi bebuye besebenze lathi. Ikakhulu sikhangelele ontanga okuyibe sizama ukuthi sibahuke bebuye kunhlanganiso yethu njalo. Kuthi nxa isikhathi sokuthi kuyebhaliswa amabizo okuthi bevote bengaswelakali ontanga behambe ngokuningi.
Lokhu lingabe likwenza ngoba iningi lisithi ibandla lakho alitholi usekelo oluningi emaphandleni na. Njengoba sibona ukuthi kukhetho lwedluleyo ibandla leZANU PF lathathela ibandla le-MDCT izihlalo emaphandleni.
Kuliqiniso ukuthi emakhaya ngenye yendawo ebesingakayiniki ukusebenza okugcweleyo ngaphandle amakhaya kwele Mandebeleni lawo makhaya sinethemba ukuthi vele yona iZANU kayikho ngoba ivele iwina kanzima nxa iwina kwele Mandebeleni. Kodwa-ke sesikunanzelela ukuthi iningi labantu batholakala ngasemakhaya ikakhulu kwele Mashonaland lapho esesingenile endaweni ezijiyeneyo ikakhulu lezo ndawo ebesizolo sikwazi ukuthi kakuqhunywa indawo zezandla. Nxa ngingafakazi ukuthi ngike ngabo ngabanye abantu abahamba sisiyafika eMount Darwin North khona lesihamba sikhuluma labantu senza imihlangano imibuthano ngafika eMrewa ngafika eWeta. Sizaqhubeka siloko singena ikakhulu lapha esikwazi kamhlophe ukuthi izano ikuthatha njengokuthi indawo yakulamuntu ongenayo. Kuliqiniso ukuthi besiqeda ngasemakhaya, kodwa yikho esesizama ukuthi kulungiselele. Sizabuya uhlelo oqondane lomadolobheni esithi i-strategy sakhona.
Siyanazela ukuthi inhlanganiso ye-Afro Barometer ithi yona usekelo lukamongameli Mugabe luyaluqonga njalo olukamnumzana Tsvangirai luyaphansi. Akulithatheli dlabuzane ingxali khankasela ukhetho.
Ngitsho lana akusehlisi moya ngoba kukhona ngesilungu time kuthiwa i-margin of error iba khona. Ungahamba uyekwenza usemashonaland lapho kulezano nempela ikhoza ukuthola khonokho ukuthi izano iphezu kwethu, kodwa ungabuye uzowuyenza uhlelo olufanayo usemandebeleni ikakhulu lalapha esikwazi kamhlophe ukuthi i-MDC yiyo ephezulu. Uzathola ukuthi impumelo yakhona yabe inika thina amandla kuyithi esiphezulu. But ngithanda ukuthi ngubeke sobala kuZulu ukuthi thina njengenhlanganiso siyahlonipha imibono ye-Afro Barometer. Nxa kuthi ungenza udonsa ngamandla kusiyafika u-2018 lapho esikhandele ukuthi siyenqo.
Lo umnumzana Love Mawumoyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukuswelakala kwemali kulokhu kuqhubekela phambili elizweni. Amabhanga isehlisa inani lemali abantu abangalithatha ngelanga, njalo indwendwe zabafuna ukuthola imali yabo kulama mabhanga zilokhu zizinde. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani ngalolu daba eGweru, sixoxe lomnumzana George Nkiwane owayeyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions okhuluma ezimele.
Yena intetha yimali siyamakalithi kanti iyangabi sizini kwakuya ama-board note vaya ama-coins akhona nama-youth njengama-youth anothi ulibone ngaphandle kokuba bebona nje emapepeni besithi imali zalapha ama-board note ebheni kwakubomozambiki kumabhotswana ngaphi ngaphi, but ukuthi azamani ntoni ukuthi abantu imali itholakale. Hhayi, asikuboni into ekhona yokuthi nxa i-economy ingaphefomi le mali abantu bezathela confidence lokuthi ilizwe labo leli ngababheki imali abazayithola yini kusasa, ayingeke yatholakala leyo mali because abantu bafuna nje ukubekazi ukuthi ungabhenki imali yakho uzayithola kusasa, uzayithola ngawuyifuka imisebenzi zakho iyimali hayi ukuthi basebenzi kusebenzi i-plastic money abantu abangayijayeli emakhaya lapha ngaseekhaya ngezathiyakhonisa abantu i-plastic money bafuna imali ngikwayo. So ngiyakuyena mzamo ethi balungisise khona ngapha kupolitics zabo le-economy udimo lolu sibona vele ukuthi iyaphambili lekulithanda and abantu bazahlupheka.
Njengomuntu osebenze kakhulu lezi sebenzi ikakhulu labo abathengisa impahla bephuma phandle kwelizwe,
bathele kanzima labazabangazethi kubuhlungu kakhulu ngoba nxa usuyathenga phandle ngale kumele usebenzise imali yakho nangale. Njengathi abantu bakithi abaningi bayakuya-oda khona le South Africa, labanye abaqonda kuyona kubozambia nakubomozambiki, but nxa usuya khona ngale kufunakala imali yakho nangale yaphesheya khonale kunje ngama-isa kunje ngamarandi, kodwa lapho ukuthi uzeyitholi imali yonale ayikho, ayitholakali, ayikho sibili uma ngabeyethi imali ayigcwele lapha iyangabi. Nxa ungela mali ukuti-oda ungazi uwoda sithi mbito liwayi-oda ngale kwe-South Africa, abantu kuze bakuthengele bayakuthengela ngani njengela mali ukuthi uthenge? Ama-individuals akuna muntu ezimele wedwa okuza kuthi swayipe yaswayipe akho isenzani, uyawufuna imali futhi layo ukuthi usuka lapho uyithenga uwoda ukuni ukuthengisa nawe uphile bemuli yakho.
Lo umnumzana George Nkiwane owayeyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU sixoxela eseGweru. Izisebenzi zikahulumende zonke sezize zathola iholo lebonus elomnyaka odluleyo. Ngenxa yokusilela kwemali uhulumende obeholisa izisebenzi zakhe iholo lebonus ngenyanga kusiya ngokuthi zikuhlangothi luphi. Abokugcina bathole iholo labo ngenyanga yonale ukuthi ababalisi bona bathi lanxa belitholile leli holo bazahlala phansi lohulumende bekhulumisane ngokwengezelelwa iholo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomela inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusumuzi Mahlangu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, amabona ubona ukuthi ungathi asiphele ibo bonke yizo zonke izisebenzi zikahulumende ngoba bokugcina Director of Civil Services kanile lapho.
Manje njengoba imali yebonus selayiphiwa kutsho ukuthi alisela yini izikhalazo kuhulumende ezibalisa khonoko okwemali lokunye nje emsebenzini lapho.
Kusonga ukuthi ke hayi webonus okwalunyaka sokuphelile, okwalunyaka sokuphelile sesikhangele ukuthi ke kube le increment njalo lokuwangcono kokusebenza kumbe leholo kusiya phambili. Ongakho okuyikho esikhangeleyo khathesi ukuthi uhulumende wenze ngabomi ukuthi ibhonasi leyi zifike ngalesi sikhathi ukwenzela ukuthi abantu baze bacabanga ngokuthi bakhwezele iholo. Ngoba siyakunanzelela ukuthi abasebenzi sezilinginyaka mhlawumbe emihlanu phezulu zingakaze zikhwezele iholo, okuyinto embi kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi izinto abazisebenzisayo okunjengokudla lanilani kuyakhwela mihla yonke.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu ngomela inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe wekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike Hove. Lamhlanje kuhlelo sizabe siphatha udaba mayelana ngalomsindo owenzakala ngesikhathi sokhetho lapho abantu beshawa njalo amalungelo abantu aphulwa. Ngixoxa lo Zenzonyoni ongusakhulayo okumsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Nyoni.
Ngiyabonga mfowethu.
Sike sayenza ingxoxo lesikhulumene sebandla lezombusazwe LMTCT umnumzana Obert Gutu. Yena oke wathi uyesaba ngenxa yokuthi ubona ngani kuzaba lo msindo ngomnyaka ozayo. Uyavumelana laye na?
Kungumbuzo omuhle lo mfowethu Mike. Eqinisweni there is a possibility, high possibilities ukuthi kungenzakala lokho njengeminyaka yonke nje eyenzakalayo. ZANU PF always has got one slogan that it says ZANU ngeRoba, ZANU ngeGas, which it tells us ukuthi clearly ZANU PF doesn't win the election peacefully. Might be the election free, but not peaceful.
Kodwa bhuti, zikhona yini izibonelo ezitshengisa ukuthi abasekeli bebandla leZANU yibo abahamba beshaya abantu bebanga umsindo ngesikhathi sokhetho?
That is clear, very, very clear, very positive. Why is it njalo mfowethu? Asike sibuyele emuva. Nxa kwakusuka lama Green Bombers, I remember one time endaweni yaseNketa, I remember ama-militia esagqoka ama-uniform aphosa afane kakhulu lawe prison services. And indlela abayenza ngayo esigabeni seNkulumane 5 kosekusile nesikhathi ama-Green Bomber esikhathi sikaPorter Case was clearly intensive wonke ngama-militia. Abanye bengabantu esibaziyo but basebe-trained to be like animals against the community. Next year kuzaba le ngxaki enkulu kakhulu. That's why we as young people trying to convince our young brothers and sisters not to engage in violence.
Manje awungitsheleke bhuti, inhlanganiso ezifana labo Heal Zimbabwe njengomuntu okumsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo ubona ngani inhlelo zabo ziyasiza na?
Ziyasiza mfowethu ngoba it's not only Heal Zimbabwe organization that is trying to come up with that program yokuthi ngikhona kungabi lo msindo.
Hayi, ngiyabonga Nyoni. Balaleli, sixhume njalo isikhulumeni esenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe umnumzana Rollins Magede laye ophathe udaba mayelana ngale ndaba yomsindo ngesikhathi sokhetho. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana Magede.
Mina ngiyaphila, ngiyabonga.
Ngiyazi ukuthi njengenhlanganiso selisungule umkankaso ongaphansi kwesihloko esithi 13 million voices okhangelele ukuthi kube lokuthula ngesikhathi sokhetho. Awungitshele ngamafishane ngalokho.
Indlalo leyi sizama ukuletha ukunikela ukuletha ukuthula. Ilo mkhakhazo wokuletha ukuthula, umkhakhazo lo ngithi uyaletha ukuthula esigabeni. So walendana labatsha ilenhloso yokubapha ithuba lokuba bazinikele ekuveni lokuthula kukhetho oluzayo ngo-2018. Indlela le ilenkikimba ekuthi amanzi angu-13 million amemezele ukuthula. Ukuthi okwakhathesi sayenza imidlalo leyi ezakha Mazowe, Buyera, Mutasa, le Headlands.
Yini umlayezelo walo mkankaso?
Umlayezelo wethu yikuthi kuba lo yedwa osalayo ekhuzinikeleni ekuletheni ukuthula. Sifuna ukhetho olungila dlakhela ngo-2018.
Ngibona ngani isikhathi sethu siyaphela. Wothi ngibuyele kuye Nyoni, ngikubuze umbuzo wami wokugcina, sivalelise uhlelo. Ulathi isiluleko naso kunikeza abanye abontanga abalesifiso sokuthi kube lokuthula ngomnyaka ozayo?
Ikakhulu umbuzo womuhlelo but Mike, engingakutsho njengenkokheli ukuthi ontanga abaqale bona ngokwabo bezinanzelele ku-community ukuthi bahlala nabantu.
Hayi madoda, isikhathi sesiphelile. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngibonge uMnumzana Rollins Magede, isikhulumeni esenhlanganiso ye-Hills Zimbabwe, uMnumzana Zenzo Nyoni ongisakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo, laye okhangelele ukusungula ibandla lakhe lezombusazwe, njalo lina abalaleli bethu. Ngenani kuhlelo lwabasakhulayo ngeviki ezayo, lapho ngizabe ngixoxa lo Nyoni mayelana ngaleli bandla lakhe. Olivalelisayo nguMike Hobe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Yesizwe uGives Dube weStudio 7 esethulela esiphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe ukhona solo akusenziwa.
Ye, ngiyabonga kakhulu ke mphathi wohlelo. Lingalitshona njani lapho elikhona zulukandaba? Njengoku lithembisa ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lokwethesa abantwana inkanda. Lokhu ngilaye lapha-ke uMnumzana Robson Mwale okhonakale kwele South Africa, yena eyizalwane naseZimbabwe esihlala eJohannesburg. Ngilaye njalo unkosikazi Sakhile Liline uMadube uhlala eHaveron khonakale-ke eBotswana. Ye, wothi sitshaye-ke sizwe ukuthi lamhlanje siyafika ngaphi ngodaba lolo.
Kungendlela eziningi Dube, kule ndlela ezokuthi umuntu uyabe umtakile umntwana abe right, abe ngumntwana ongahluphiwe, kube yibona kuthiwa uyabe takwe ngugogo ukuthi hhayi lo vele ugogo wangkhona wathi lingambone nje abisho kuye, yinto eziyabe sezizahlupha zonezo.
Nanto-ke uDubo Baba Mwale uyazizwela lawe ukuthi kukhona mpela okwakugcina kusenza abantwana ongani umntwana loko asabanjwa, kumbe uzokuthiwa-ke izihlathi esazithatha khona inyanga yafa, so umntwana ngeke alunga. Khonapho-ke akuhluphi yini?
Kuyahlupha. Mina ikutho kwami ngiyenza lokhu nami abangenza khona. Lokhu okutaba abantu abami yikho lokho kwataba mina. So kakula luhlupho olukhona ngoba lokho sikuthatha kubaba wethu. Ubaba wethu angazila ukuthi kumbe wakuthiyelwa ngabokhulu bethu. Siqhubeka khonapho siya phambili. So ubaba la angadlula emhlabeni kusho ukuthi la uzasitshengisa ukuthi nansi into lezi ezokutaba abazukulu benu lani. Izukulwane esiyabe silandele.
Kuvele Madube phela ezimulini lapha kuyafihlwa kuphongukuthiwa phulukuhle uzokuthi asilungisa ngalokho. Indaba kunjani?
Hayi vele lokho into efihlwa lami ngizangi. Abona abakhulele ekhaya ngikwazi ukuthi batakwa, vele angizake mboni ukuthi batakwa ngani. Noma kuwukuthi kulapha abahanjiswa khona, avele usoze ube wazi uphonge ubona umntwana usumbona sesindiwe enkandeni, usubona ukuthi umntwana utakiwe. Kuthi ukuthi ungaba kwazi ukuthi isihlahla esimutakileyo yilesi. Kukhanya ngemvelo, I think into zabadala kumele kube yazini umuntu otakayo labazali bekhaya abadalayo babaya bekwazi. Sengaphonge ukuthi nxa esengumuntu omdala engasengumuntu omdala ongaboniyo, avize ngumbe umzukulu wakho very close laye, kumbe umntana akhe, kumbe umntana omunye oseduzane laye, amtshela ukuthi isihlahla lesi uyasithatha usigqobo usithi siyakala abantu siyataka abantwana, kumbe aphonge ulayela omunye umuntu nje oseduzela kwezethi ngidlala ngelinye ilanga evuke wathi inkosi yamthatha. Kuyabe sekulomunye umuntu oyabe sekwazi oyabe wayelayeli ukuthi kwenziwa njalo. Kodwa ukutaka khonokho futhi kube ngendlela eziningi, ngoba sokuzathi ungaba labona besithi abataka ukuright ukuthi umuntu uyabe sefile. Nxa esefile esethiwa umntwana enjalo lo Dubo, yikushiyela abantwana uDubo, seliyasala lidubeka ngomntwana nalowo oyabe lingakwazi ukuthi wakala ngokhakhayi luphi lizahamba liyemelaphisa ngaphi umamtaka wangkhona akasekho kasaphile so yikho lapho kuba luhlupho khona but otherwise ma kuyiwinto eyisemulini eyaziwayo yena lowo oyabe vele kwenza noma angaze adlule ozasala imlayela emuva uyamtshela ukuthi umntwana wangkhona ningambona sesenzenje liyamthunqisela ngalokhu abe right lingambona sesithi limthunqisele ngalokhu abe right akuhluphi kuqhubeka kusuba njalo kuba yitsheni engapheliyo
ye baba mali uyazizwela lapha-ke lolu lusiko olufihliweyo so akubhonge ukuvezwa nje kwenziwa kwini ukuthi kufihlwe kangani
ngoba vele kutaba imuli lemuli itaba ngendlela engafaniyo kusho ukuthi yikho kuyimfihlo yimfihlo yalowo muli ma kuyimfihlo yakodube yimfihlo yakodube so umuntu wakonkomo akakufuzange bekwazi ukuthi abantu bakodube bataba ngani yikho ngabona kuyimfihlo kanjalo
ye kodwa-ke umuntu engabhubhi kuyabe mele ukuthi atshengise abanye khonapha emulini akunjalo yini
ya khona kunjalo kuyenzeka ngoba thina ngokubona kwami thina sathatshwa ngubaba omdala wami kodwa siwadlule emhlabeni kodwa ubaba nguye osetapa iy'ngane zethu okwamanje so kusho ukuthi lo ubaba laye ma edlula kusho ukuthi kuzodlulela komunye wakomwane
ya lolu daba ngani beselujisa sibili kodwa isikhathi sesidliwa ngumangoye valisisa ngamamfitshane madube
ngiyabonga kakhulu dube ngiyabonga kakhulu mali ngibonga futhi ngokuthi lokhu esakuxoxa ngendaba yamasiko amasiko yinto esiphilala ngayo akungeke kube lesizwe esingaba yisizwe singaso sizwe ngamasiko ayo ngiyaziqhenya ngokuba lindebele ngiyaziqhenya ngokuba ngesiko lami engiyilo lona
ye siyabonga kakhulu madube ubambe kancane khonapho-ke baba mwali valelisa ngamafishane ba
lami ngibonge kakhulu mama madube lawe baba udube kuhle kakhulu ukuthi sihlale sikhumbuzana ngamasiko ethu baba udube ngibonge kakhulu kuhle mpela ngoba lami lapho engikhona egoli ngibona la majuda lapha aqhuba amasiko abo so hayi ngibonga kakhulu ukuthi singene kuhlelo dube
okola mhlazi malapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke olivalelisa emoyeni ngenjabulo umthembo ozithembayo ugibs dube
kulizulu akuseziwa we mama sibe munye thina sibe moya munye sivuseleli nguma sedulu
ngesizwe eziphathelane lokholo silontunga melinkomo westudio 7
divana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu dokami lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
uphethe uphi umbhalo lamhlanje
lamhlanje bengifuna ukukhangela indaba yemali siyakwazi ukuthi indaba ehluphayo kakhulu nxa abantu bekhuluma ngayo ikakhulu nxa bekhangela ibandla kulo mbhalo abantu abajayele ukuwusebenzisa u-First Timothy ichapter ka-6 verse ka-10 othi wona ukuthanda imali kuyimpande yesono abanye abantu ngenxa yokuthanda imali baphumile ekholweni njalo bangena phakathi kwenkinga eziningi ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa bekhangelela umbhalo bajayele ukukhangela behle bethi ukuthanda imali kuyisono ikanti khona umbhalo lo uyachasisa kakuhle ukuthi ukuthanda imali kuyisono hayikhona ukuthi imali ngokwayo iyisono so kusho ukuthi imali ukuthi isebenza sokuhamba ngokuthi isezandleni ziphi ngoba siyasibona kwezinye isikhathi imali umuntu ayisebenzisayo ukuthi ehambe ayichithe yonke esebhawa kumbe naphi utshwala abantwana belambe ezindlini yimali engasetshenziswa ukuyabhadalela umntwana imali ii-fees zakhe zokuthi ayifunde esikolo kwezinye isikhathi ngathi umuntu angathatha leyo mali ethenga utshotsha ukuthi begongoda omunye umuntu kodwa omunye umuntu athathe njalo yona leyo mali ayebhadalela intandane esikolo umba ayethengela abafelokazi ukudla ngakho imali ithatha isimo somuntu oyiphetheyo yona imali ayiladubo kodwa lo ophethe imali nguye oyinika isimo sokuthi imali isebenza okuhle kumbe imali isebenza okuhle siyakwazi nxa siphila lapha emhlabeni indlela vele khona okwenziwa ngayo ibhizinisi kumbe ukuthengwa ngakho izinto kumele kusetshenziswe imali ngenxa yalokhu-ke siyananzelela ukuthi okokuqala umbuzo kumele sizuze wona ukuthi kaphele yona imali kumele siyiphathe njani. Okokuqala okuqakathekileyo ukuthi imali esiyitholayo kumele sinanzelele ukuthi siyithola kuNkulunkulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi uNkulunkulu abe nguye wokuqala nxa sikhangelela indaba yemali. Ngiyabona abaningi bayawazi lo mbhalo kuMalakhayi othi lethani-ke okwethumi endlini yami. Shosana kuqakathekile aphana uNkulunkulu wayesithi qala ngami nxa ukhangela imali. Abantu abaningi bathi abafundisi bafuna imali zethu. Hhayi, ayisikho lokho. Ngoba ungakhangela ukuthi uNkulunkulu abethe letho kwethumi kuphela phakathi kwenkalakatha zemali oyabe ulazo ukwenzela ukuthi umsebenzi wakhe usebenze. Ngakho ukuze utshengisele yona ukuthi imali awuyithandi kumele ukuthi emhlizweni yakho ukwazise unika uNkulunkulu. Okwesibili, kumele sikhangele ukuthi abampofu abaswelayo kumbe kule ntandane kumbe kulabafelokazi kumbe kulabanye abantu abaswelayo omakhelwane bethu, uyakwanisa na ukukhipha imali yakho ubancedisa? Khona kuyana kuqakathekile ngoba kuyabe kutshengisa ukuthi emhlizweni yakho awukhonzi imali, imali uyisebenzisela okuhle. Okwesithathu okunomele sikunanzelele ukuthi akumelanga sikhonze imali. Baningi nabantu embaziyo abaphakamisa imali bayifake esigabeni sikaNkulunkulu ukuthi umuntu lo angenza kumbe kuyini ukwenzela ukuthi athole imali. Ikubona abanye abantu besiba begebenga abanye, abanye bebulala abantu, abanye abantu begqekeza amabhanga, begqekeza izindlu, besenza izinto ezinye ngingi ukwenzela ukuthi umuntu athole imali. Ngaso senza njalo ukuthi imali le usuyikhonza isithethe isigaba sikaNkulunkulu enhlizweni yakho. Njalo mina ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi imali ibe ezandleni zethu nxa sizayisebenzisa ngendlela efaneleyo.
Kuyiphethe ngomthandazo mfundisi.
Sibonge kakhulu, siyathandaza namhlanje, sithandazele abalaleli bonke abagulayo abangezwa kuhle, kodwa sithandazele ilizwe lethu eleZimbabwe ukuba uNkulunkulu sibusise, usinikeze zonotho, uphakamise inotho yelizwe lethu leZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu bakho abasemabandleni, abantu bakho abasezigabeni ezehlukeneyo bakwanise ukuthola izimali ezandleni zabo ukwenzela ukuthi benze kuhle, bathuthukise ilizwe lethu eleZimbabwe. Siyathandaza konke lokhu ngegama likaJesu. Amen.
Amen. Mfundisi, sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Amen. Siyabonga kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useni sibanda, igama nguNtungami Linkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Uyalandela umculo kaMama kaNola Magabazi yibesithi Highlanders. Yomculo kaMama kaNola Magabazi besithi Highlanders. Singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Ibandla leMDCT lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bayibhalisela ukuvota luqhubeka kuhle. Ukuswelakala kwemali elizweni kuqhubekela phambili. Hayi ke Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlangano sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.